Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 27 kwenkwezi 2023 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Luqala kusasa uhlelo lokuthi abantu abazavota kukhetho lwalonyaka bayihlola ukuthi amabizo abo akhona na kuluhlu lwevoters roll.
Ukuqakatheke kakhulu ngoba izethu nanzelele ukuthi amanye amabizo empofoma ebefanisekho kugcungale emashinko province.
Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokubunjwa kwenhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-Africa ele-Africa Day. Kambe lisikhumbuzani leli langa?
Kodwa ke khathesi sesibona i-new breed leadership sokuyiklabhu nje yokuncedisana ukuthi bakapule babuse bazibafeleze ezihlalweni.
Ikhansili yakoBulawayo ithi amanzi azokuba evaliwe lamuhla kuleli dolobho njengalokho okwenzakale kuThange kusukela ngehola lesithupha ekuseni kusiya kwelesine ntambama.
Emalangeni nje besongani kuyathembisa ukuthi isikhansili ibisingani uyasinika amanzi especially ngesikhathi se-trade fair amanzi bengani aphuma kulalokho okusekusenzakala kathesi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Luqala kusasa uhlelo lokuthi abantu abazavota kukhetho lwalonyaka bayihlola ukuthi amabizo abo akhona na kuluhlu lwevoters roll kanye lokuthi imininingwane yabo ibhaliwe kuhle yini. IZimbabwe Electoral Commission ithi kuqakathekile ukuba abantu bayihlola amagama abo ukuze kulungiswe okuyabe konakele nxa kukhona. Uhlelo lolu luqala kusasa luyegqitshwa mhla ka-31 ngeviki ezayo. Umuntu engekela uyahlola igama lakhe ulakho ukwehluleka ukuvota nxa sokutholakala ngelanga lokhetho ukuthi kukhona ukwanakeleyo kumbe igama lakhe alibhalwanga kuhle. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele esikhulumeli sebandla le-CCC kwaBulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Kuqakatheke kakhulu ngoba izethu sinanzelele ukuthi amanye amabizo empofoma ebefanise kogucungale emashinko province. Amanye amabizo atholakala enkulumani, amanye atholakala koBulawayo South, namanye ama-constituents asemahadi. So kuqakathekile ukuthi abantu sikhangele ngoba itshengise uZulu ukuthi yinhlanganiso ezimele engasetshenziswanga amabutho ezimbabwe. Izethu iyatshengisa kaningi ukuthi yona isebenza nge-ZANU-PF. Abantu kumele balimuke lokho nxa sikhuluma sithandabuze sikhuluma edreyini ukuthi izethu imisebenzi yayo hhayi iyasolisa. So kuqakathekile ukuthi abantu nxa benganikezwa ithuba elokuthi bakhange bengathembele into bazibone ebulenjini. Siyazi thina ukuthi ungatshayi inombolo uthi wena *265#, uzathola lokho uyabithola utshengisa ukuthi kungabe kuyizinto ezitholakala ezethu. Kodwa kuqakathekile ukuthi umuntu akhangele iphepha lezethu ngabe siseshen ngoba okusebulenjini kungabe kushiyana nalokho okuvoters roll ezayo tshengiswa abantu kusukela mhlaka 27 kwekwezi kusiyafika mhlaka 31 kwekwezi. Kuqakathekile ukuthi abantu behambe bekhangele behlolisise yonke into, iminyaka yabo yokuzalwa, i-adresi abavota khona ngoba sesinanzelele kaninginingi ukuthi thatha amabizo kahla kwezindawo.
Nxa umuntu engasahambanga wayahlola imininingwane yakhe kwasokutholakala mzukwana okhetho ukuthi kukhona okungalotshwanga kuhle kuyahamba njani khonapho
kuyabe sokunzima ukuthi kucinte ngoba singaphosisi abantu babebaningi emzibeni iseya kwenzakala khonapho ukuthi kwesinye isikhathi batshele ukuthi maneceleni kumbe bewutshele ukuthi igama lakho litholakala ngathi itholakala emayadini wena uhlala ngale ishiya kweluvele okuzakwenza ukuthi umuntu kwesinye isikhathi enganelisi ukuthi ayivote abantu bengeziwukhangela izakwenza ukuthi abantu abaningi behluleke ukuvota
uchilo ekuqaliseni ukuthi amabizo abanye ayehanjiswe kwezinye indawo lapho abangatholakali khona likubone njani lokho njengoba uhlelo lokuhlola ivoters roll lungakavulo
nje besibesa statistics ku itiliano eka nyaka 2020 athi sekhangela khona ezikhathi zamabizo abona ukuthi amanye amabizo ebengahanjiswanga ngendlela ikho lapho esabona khona ukuthi ingabe kulobugqibi
alo-ke ngumnumzana Swithan Chirohodza isikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkosi
Asambeni madoda siyovota
Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokubunjwa kwenhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-Africa ele-Africa Day umanyano we-African Union wona owawuthiwa Organization of African Union wasungulwa ngomnyaka ka-1963 ngenjongo yokuthi abensundu bazicandele ikusasa yabo bekhululekile njalo bebambene. Ngesizwe amazwi esiwathunyelwe ngumphathintambo weziphathelane le-devolution unkosikazi Judith Ncube ngosuku lwalolu olubelukhona izolo.
Salibonani. Bulawayo mhle salibonani Zimbabwe salibonani maAfrika mahle ngiyalibingelela mina ngingumama Mancube Minister of State for Provincial Affairs and Devolution ngithanda ukuthi ngethi kini silenjabulo enkulu sibe lenjabulo enkulu ngosuku lwanamhla suku lokuqhakathekileyo olokunanza iAfrika isithi Happy Africa Day esikuloyisayo ukubana sinanzelela amazwi esiwaphiwa ibukhokheli amazwi esawaphiwa ngabakhokheli abahambe phambili ngokunanzelela ukuqakatheka kokuthi sibambane njengama-Afrika kuhle ukuthi silunanzele olusuku njalo njalo sihlaleni phansi sikhumbuzane sinanzelele ukuthi singaqinisana kanjani ukuthi sibambane sibe nyandayinye Divided we shall all perish, but united we can stand. Thank you so much. Nyabonga. Libe losuku oluhle.
Alathi siyabonga. Lo-ke ngumphathintambo weziphathelane le-devolution unkosikazi Judith Ncube. Kusenjalo ibandla le-CCC lithi ilanga le-Africa Day liqakathekile kakhulu nxa kungakhangelwa imbali yalo lokuthi inhlanganiso le yabunjelwani kodwa inkinga ngababusi balezinsuku abangasalandeli indikimba yokubunjwa kwalenhlanganiso. Akesizwe umsekeli wesikhulumelisa leli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Sicela ukuthi iAfrika ibuyele emuva inanzelele ukuthi obaba oHelsalase, obaba oKwame Nkrumah, oBanda, oNyerere, oJomo Kenyatta, oDr. Kaunda labanye abathile bathi gwaqa bahlala phansi bakubona ukuthi iAfrika ayifana ukuthi ibe le unity of purpose bahlala bakhanda ama-founding principles injongo ye-African continent. Bancedisa kakhulu ngoba abantu babecindezelwe ngama-Spanish, ngama-Germans, ngama-English, ngama-Portuguese, ngama-French, labanye abathile. Siyanakana ngo-1844, abamhlophe bahlala e-Berlin bazipha izindawo zokuyadinga imali nokuyasebenza bathatha i-Afrika bayikolonayiza. Siyabonga amaqhawe amaningi akhona salala sikalale ngokuthula. Kodwa ke khathesi sesibona inew breed ye leadership sokuyi club nje yokuncedisana ukuthi bakapude babuse bazibafelezi ezihlalweni. Nama elections abawenzayo ngokuprotecta labo ababusayo ngesikhathi sweneso. Yikho libona isikhathi esiningi sokusiba lama creditors siyahlupheka khathesi lizwe jikelele eleSudan lithwele nzima. Abantu beAfrika bafundi ukuthi ukubusa ngentonga akuphi intuthuko. Ngalokho sithi thina umzekeliso omkhulu kuseZimbabwe lapho abantu ababuse since 1980 kodwa inotho lokhisiwa imfundo lokhisiwa abantu lokhibeshele izinto ezicakadekileyo empilweni njengesibhedlela kodwa lizabona ukuthi namhlanje umongameli walapha eZimbabwe ubaba uMnangagwa uyavakatsha nje eEgypt ukhuluma amazwi amnandi kodwa abantu bayamthayela izandla bengazi ukuthi kulabantu ababolele emajeli abangalamacala kodwa iphinde ikhuphe abanye abantu ababamba uganyava ama-rapist umuntu osebenze 4 months ekhutshwa ngenye bathi bazabavuthela bona babantu. Sithi thina siyalithanda leli ilanga njalo siyalihlonipha kodwa siphanjaniswa ngababusayo ngoba sokungani yiclub yama old boys ukuthi bazabusa njani bethatha imali bezihambisa emas eshisalendi lezinye indawo. Ngalokho mahlabe ezulu sithi iZimbabwe ifuna abathungameli abaqotho abazalandela izimiso ze-African Union njengokubunja kwayo. Sithi ezinhle indaba sizinhle kodwa kathesi zimbi abantu bahlala bethobelene bangathi gwaqa angazi ukuthi kuzazalwane. Hayi, siyabonga mahlabe ezulu inanzeleli ukuthi i-leadership enhle iletha i-economy engcono. Siyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Ikhansili yakoBulawayo ithi amanzi azokuba evaliwe lamuhla kuleli dolobho njengalokhu okwenzakale kuThange kusukela ngehola lesithupha ekuseni kusiya kwelesine ntambama ngoba kulungiswa izitishi ezisencema leFenhill okuzaphazamisa ukusebenza kwempompi zamanzi. Umabhalani walikansila umnumzana Christopher Dube uthi lokhu kuza kwenzakala endaweni zonke zaleli dolobho ngaphandle kwenziki yalo lemafemu. Njalo uthi umanisipala uyaxolisa kuzakhamizi ngalokhu ngoba engasoze enelise ukuzithwalela amanzi ngenkonxa zamabhawuza njengenhlala yenza ngalesi sikhathi. Ukuze sizwe ukuthi zakhamizi kuziphatha njani lokhu, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Nkomazana ongumabhalane obona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association yona esanda ukuhlangana lecouncil ngodaba lokusilela kwamanzi kudolobho lakoBulawayo.
Njengezakhamizi sesingani sesihlala sesihlezi simangele ukuthi kanti kwenzakalani. Emalangeni nje besongani kuyathembisa ukuthi city council ibisingani yasinika amanzi especially ngesikhathi se-trade fair amanzi bengani aphuma lanxa kwamanye amalanga bengaphumi amanzi kodwa bengani abuya ukungconywana kulalokho okusekusenzakala kathesi. Amanzi sifile hayi sebengani futhi beqalisa ukwenza into yabo yena leyana okuyirashona okweviki kumbeni amaviki amabili abantu bengatholi amanzi. Angikwazi ukuthi kwenziwa kwini ukhansini. Vele abaningi bezakhamizi mina njengami bahlala bona bekhansini bengithumela amanotisi okuthi amanzi namhla iliphi lokuthi elingekho. Lokhu abakukhulumayo ukuthi betshela izakhamizi ukuthi amanzi abe ngikho namhla lakusasa. Vele amanzi awakho. Abantu bathola nzima amanzi kukhansini lapho. Angikwazi ukuthi kuhamba njani. Sacabanga sikhuluma futhi ngokuthi bona becouncil sicisa balomhlangano icouncil ezakhamuzi esithiwo laphana sikhuluma ngokuthi kanti council sibabuza kuthini kanti amanzi bavuma besithi amanzi akhona sidla khona ukuthi angasilasta ingqebo si umnyaka wonke kodwa inkinga babelayo yokuthi izesa iyo ebacitshela amagesi khona ngalapho kusuka khona amanzi iyobuya ngapho ageziswa khona. Nanku phela izisa kwaphuma statements ukuthi izisa ayisena kucitsha sebeza exemptwa ema yokucitshelwa amagesi. Siyamangala siyadana njalo ukuthi kanti manje phu amanzi akhona engasabuyi malanga wonke kutheni njoba amagitsi khona njoba yibo ababekhala ngawo.
Ukucitshwa kwamanzi lokhu kuphethe njani izakhamizi, njalo abanye bekhonana ngokuthi sebebhalelwe incwadi zokuthi bengacitshelwa la manzi nxa bengabhadalanga?
Ukhuma iqiniso qiniso, asikwazi ukuthi amabhili lawo, I mean izincwadi zonezi bazinikelana abantu navela amanzi akhona engabuyi isuku zonke engabuyi kwezindawo ahlala swinyanga amanzi engabuyanga. Pho amaphepha lawa banikelana abantu bona bekwazi ukuthi amanzi awakho ezindlini. Njalo siyakwazi futhi khona i-billing system yabo ayisiyo up to date. I-billing system yabo laba bathatha amamita ezindlini asibaboni thina, zake sibabone babuya nje qoqo nxa kulezi indawo lapho babuya khona, but thina sikwazi singababoni abantu bona abathatha ama-water amamita readers. So sikuyadanisa sokuthi council sebe sisithembele ukuthi khona izesa njengoba sikwazi ukukhulu ntshona lezesa ukuthi amanzi gasena, amagesi gasena kucitshwa amanzi. So kumele abe khona throw njengoba uthembisa wabo ukuthi khona amanzi i-percentage yona leyana babekhuluma ngawo ukuthi emadamu kule 15% bakutsho ukuthi khona azalasta up to next rain season. Sama ukuthi amanzi avala avula lokuthi izinto ezifika khona ngalezilungiswayo encima efenile kanti kufane okuyikoko okubangela ukuthi khona abantu izakamizi zingathola amanzi khona ema-industry amanzi atholakala e-town i-CBD amanzi atholakala kanti iwaphi amapipe yona angela ayihlukana la la abantu abathola amanzi i-CBD lelokuzini le mamayini le ma-industry kuyayizempla amanzi every time kanti thina abantu siswela njani yithi esibhatala amanzi and ungakhangela futhi nabo esikhuluma ngabo abazemtwa yibo abalezikarakati ezikwereti ezinkulu kakhulu kodwa amanzi bathola teli ye sakwazi ngama-industry sakwazi kuse-CBD but laba babhatalayo imali ukuthini la kumele bathole amanzi ngesikhathi esifaneleyo.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Nkomazana unobhala obona ngenhlelo zamanzi kunhlelo ye-Progressive Residents Association obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi sokwanele umnyaka isidumbu somsekeli webandla le-CCC unkosazana Moblessing Ali silokhe singakangcwatshwa. Imuli yakhe ibikwa isithi kayisoze imngcwabe nxa igqwetha lakhe uJob Sikhala engakhululwanga ejele lababulala u-Ali bengajeziswanga. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi ukuhlaziya iziqa zomthetho ozagqumekwa kwezokhetho i-Electoral Amendment Act kuzaqhubeka ngeviki ezayo ngemva kokuba amalunga edale ehluleke ukuvumelana ikakhulu ngokuthi incwadi yokutshayela i-driver's license ivunyelwe na ukuvotisa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani kustudio? Ye, igama ngovukani Zulu. Khonapha ngisekhezi. Zibuhlungu kakhulu abantu bekhezi, abantu bemathebeleleni. Akelekile, shiyanani lezanu. Shiyanani lezanu, yazi liyasiphambanisa. Liyasiphambanisa nabantu bemathebeleleni. Alikwazi ukuthi izanu yasihlukumeza kanjani. Shiyanani lezanu. Ikhona iparty yenu iMthwakazi Republic. Akelivotele layo. Thola ama-seats, ingene eParliament, ingene kuCouncil. President lizabona. Selingafaka the better dev, yeah, the better dev of the mass. Chianan des anuan des. Yasibisela emufa. Alibon motivates an essence a lot. Kamalam move guns run a pinda foot. I guess for telenim taraz, told Amasis the parliament. Matevelland, I told Amasis I felila udala. Sadon com, I call a sacrasa conoculmism. Nakme, Matevel and Kume, and their own taraz, Sugela equeru, with a figure which charged till the Sugela paid preachers with a figure with some. zezi le yindawo yakomthwakaza sithole nama seats ethu ngeparty ethu eyi-1 akhona lokho okwenzakalayo kuvoxavoxa uhlanganisa into zonke lekelekele mani nathi bemathebele ndizanu ikihambele le ethola ama seats kiyo akhona ngapha komthwakazi lizwe likamthwakazi asilinanzeleleni shiyanande zanu izana iphume kuyona leyo indawo engiqambileyo
yebo studio 7 yebo studio 7 siyabonga i-continued reporting elisenzela yona siyabonga kakhulu ungayishini engathi iziphofu ngolwazi ngoba hey esikutshelwayo kuleli lizwe kunzima kakhulu nxa ulazi iqiniso ye ngikhathazekile kakhulu ngikhathazwa indaba yezinto zakithi lezi ezenzakalayo ukuthi ama-prize ngabantu abafuna ukutshintsha umbuso khona bese kuyikuthi ngiyabazi labantu mina abathengisa imali beyikhweza abanye bakhona abathandele izikhava zikapresident angazi ukuthi kuyabe kusithoni khonapho nxa kuthiwa ngabantu abafuna ukutshintsha umbuso bona beyibo abathi basupport upresident beyibo abathengisa imali abakhweza izinto ngendlela engayisiyo ogawuli labo lokubesekelana lakho bengakhuluma iqiniso akuyadanisa okwenzakala kuleli lizwe lakithi kungelani iqiniso yokuthi ilizwe liyehlule kukhokheleka engabadala balikhokheleka ngakunanzeli bakukhokhele okukhulumayo umfana wakobhodlwane mhlaba ithwali ngiyabonga
sibingelele emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi ongaka sibingelela abalaleli bomsakazo ekuyadumaza kakhulu ukubona abantu bezanu PF besezomathanda ezweni lakithi ukuthi umnankagwa nje obesesonta isonto lamapostori ubone kufanele ukuthi akhiphe wonke amapostori asejele ukuthi enzeni kanandaba ekhohlwa yakwazi ukuthi ongarivume basejele labo lobusikhala la bafowethu bamarabhinga lalitho even olulodwa oluncane abalwenzile lokwephula umthetho kodwa yena mayeza akhiphe umuntu onamacala angangalawo okhiphe laba abantu bakhe ngoba bayamsupporta ngesonto labo lamapostori kaboni ngani ukuthi khombisa ukuthi ilizwe leli lwaliselalo ithemba okokuthi noma abantu bezanu bezijeti bafuna ukuthi babuye babuse futhi enye 5 term ukuthi lobeselikuphi lelo lizwe lelo so mina nje sami isifiso sokuthi amazimbabweni wonke ebebonile ukuthi akumelanga sibe sisanga ukuthi ungumshona ungumvendi ngumthangano yini lokuthi noma uwawungwezanu lawo ingqondo ibuye manje ukuthi ilizwe leli melikhululwe libe yilizwe lawo uzaziqhenya ngalo kusasa liphathwe ngabantu abanengqondo ukuthi kubotshwa umuntu olecala umuntu ongalacala kabotshwa ukwenzela ukuthi sibambisane singamazimbabweni sikhiphe ihlazo elikhona ezizweni zonke ma ungumzimbabweni wherever you go ukuthi abantu bezimbabwe abaningi abasapoti izanu nje amapostori nalawo akhitshwe ngumnanga kwejele abakwazi ukuhamba baye kwamanye amazwe bebone behlakaniphe bevula ingqondo bebone ukuthi ma ukhuluma ukuthi ungumzimbabweni ukwelinye ilizwe bakuphatha kanjani abantu phathwa njengohlanya into engacabangiyo ngala ngqondo ababeyozobona la emzantsi afrika kumbe bebotswana kumbe bebritain befika bekhuluma bangamapostori ezimbabwe khona bezabona ukuthi kumele bevote bekhiphe ihlazo eliyizanu ukuze thi libe lesithunzi njengamazimbabweni amazimbabweni ayekhethweni wonke ngokukhwatela ukuthi ilizwe lelo livuswe emaqandeni ngokuthi sitshintsheni sifakeni uhulumende oza sifake isithunzi lesizotha singamazimbabweni siyabonga
lelo studio 7 sanibonani njani ngiyabingelela lanami ndingifakele ndoko ngilekelela phezu kwale into le abayishoyo le kubana uhulumeni wethu lo wasezimbabwe unochuku unenhliziyo embi ngale into yakhe ayenzileyo le yokukhipha abantu abadlengulayo abantu abayenza amacala amabi omkhulu laba ababonisa ukuthi akunakuhlonipha kulokungcola kuyakhona angisoli noma engabe into le ayenzile angithi la vele uhamba ngazo zonke lezi ndlela zokungcola naye ngomunye futhi oke wathinteke ekudlenguleni so abantu bengamangala okunye mayekhipha abantu abadlengulayo ngoba yisame WhatsApp group uyehlulwa ukukhipha abantu abazabalazayo abazama ukulwela inkululeko i-freedom yabantu ekhipha nalabantu laba abadlengulayo emajele hhayi lokhu kuyadanisa lokhu kuphathwa inkokheli kanje ngiyasho ngiyagcizelela ngithi hhayi asikayitholi inkokheli thini inkokheli zethu ngezingcwelele ezithinteke ebulaleni ekudlenguleni ebuseleni
studio 7 linjani basakazi bethu abahlenyani bingelela okhulumayo ngumpande ePlumtree ngibuhlungu kakhulu ngibuhlungu kakhulu ngendaba eyenzakala eboda yethu emayitengwe ibuhlungu kakhulu iboda esazakhela yona kodwa manje seyi-operator sekusiyabuya abanye abantu abavela khatshana khonale kubompumalanga emashonaland khonala sekuyiba sebebusa ebhoda yakithi kubuhlungu kakhulu lokho kube kuyangami ngabe kuya kulenye into engayenziwa ngoba uyathi usahleli mhlawumbe usemva kwesihlahla uyazikhulula uthole isotsha selimeceleni kwakho sekufanele ukuthi likubuze ipassport emayitengwe endaweni yakithi ebambazi ibuhlungu kakhulu lento le sengathi kungaba lo mzamo ongenziwa kahle kahle ngicela bemfisa ngesami isifiso ngathi uchief Fuyane lo chief Mathema ngoba yomadoda engiwabona akhona eMathebeleland kube kuyangami impela bekuzoke basinikwe nje ithuba lokuthi amajaha asetsholosho la aseplumtree sike siyehlangana phakathi kumazamnyama emfuleni kube khona enye into esiyikhulumayo le nduna zethu zenezi ezimbili mhlawumbe kukhona okunye singakulungisa ngalolu dam ngoba akusayensi ngendlela abantu asebegcwele ngakhona emathebelele ndibesenzisa yonke into akusayensi.
Linjani linjani basakazi be-Studio 7 olibingelelayo unkosi umfana kaDlamini osuke endaweni yasenkayi, ngingathoni ngichitha isikhathi ngithi ngihlale phezu kodaba ngithi kanti wayi laba abantu ababusayo bengake bephume bededele abanye kambe sho unyaka engu-43 bebusa bebulala ilizwe kuchuthe hamba babona ukuthi babulala lokhu phela sikwenzileyo kufana lokukhupha umuntu ade echumele ibrugu sesifaka umuntu ohudele ibrugu hambe sho akuyangisa kanganani ukuthi uyathi wena ungeniswa ukhandle lithi ulungiswe nxa ulisapho sikhandle lithi wena ufike uhlohle wena ufike uchaye on goal wenze ngcono kulo muntu ade phakathi abona into okhuyi kuyangisa khathesi nxaya sukuthenga namafremethi nabezizimamiliyoni yonke lapho abona ukuthi kuswela ingqondo ngibusela kulokuthi bethathe imali ebenika abantu sibona abantu bestrugga ngesikhathi se-COVID bezidlela imali kuze besithengisele ama-mask eyiwo abakhuphayo ethengiswa khathesi ngabathatha imali ebencedisa abantu kulokutshona besenza into ezingela msebenzi khathesi abantu they are struggling elizweni akulalutho kodwa bakubhekile bona bayadlulela basutha le abona ukuthi okunye okuyizinto vele kufuna ingqondo vele ilizwe leli kahle kahle selifuna ukuthi ngalibuswa ngumuntu omfana omncane uthamisa ngakangena kasibuse lilizwe sibona labantu intanga sikeni sihambeni sike sevota okuningi bethu sesifuthi khuphe umgulukuqile emkhulu sesazela umuntu wathiye wona ilizwe nalayo ngenalo urobert laba abantu abasuke behlala eplazini velayo sebephelwe ngumphamo
Studio 7 hayi bengicela mani sike sikhulumeni noNhlanhla Mahlangu lo waseFrancis Town siyakucela Nhlanhla Mahlangu yazi worried as a nation sibhizi kuzama ukucutshungula indaba yaseZimbabwe sonke sisesigangele nje sinjenje sizama ukucubungula usizo ukuthi iZimbabwe iway forward singaya kanjani wena nje ubhizi nje ngolokhu ubulisana nefamily yakho ubhizi lokhu ukukhuluma ngenkukhu zakini ukhuluma nangonyawuthi nidle kahle malumami banibani ukukhuluma ngefamily yakho sicela ukusinikeza ichance nje sike sikhona ukukhuluma izinto eziaffecta as a nation lezo zokubulisana nefamily yakho sizozibona masesilithathile ilizwe ndoda siyakucela ndoda siyakucela sizama ukuthi usinikeze ichance ukuthi kuye kukhulunywe sibonisane ukuthi siya kanjani phambili siyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okumanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Umphathi ntambo wele Ukraine obona ngezobudlelwano lamanye amazwe usekhuthaze amazwe awezwekazi le-Afrika ukuthi asekele ilizwe lakhe elisempini lele-Russia. Amazwe amaningi awezwekazi le-Afrika athi awafuni kusekela uhlangothi kulimpi. Ukulwisana kwele Sudan kuqhubekele phambili izolo amabutho ekhanya esephula isivumelwano sokumisa impi yokwesikhatshana i-ceasefire. Umkhokheli webandla eliphikisayo wakwele Senegal umnumzana Usman Sonko owetheswa icala lokudlwengula uthi uzakhokhela ukubhikitsha okuzenziwa lapho esiyathoniswa icala alilandulayo lamuhla.
Stalin on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Getting bunny get a chance to blow. I got the lamanja, but I'm kashana, jungle, and bobo. But look, but I'm a king, but I'm a pelling young. What in the mina, what in the bogot? What in the mina, but I'm a tongue. Shish, that you miss your eye. Don't look up, pelling, I'll go put on potong, but put on and you put up a cock. Who knows the leaders, the people go back to pull a cock, a pull up a tongue, a sugar lingo, the pelling and bets. Not a strong as long as I long and bets. I should tell him pepper, no look up, pelling as we sell his pepper. Look, contending to the bonanaba. Vele si katilinda, double boss, the level is high. Yet when I listen, my partner get long bamba. Every time I get spitting, it's time I listen. And I got the hustle, the master, the passion, and brothers is cussing and testing. The special no rapping, you got it, it's like a band twin. Yego balunge, funga kwa mama mangube. Hanya ba tools, the vele ba kuka. Hey, when I step in the booth, oh my god, yeah funga cross. I'm not the kind that you wanna cross. When I go mic, I'm a predator, trap me, I bury and force her to carry a cross. I'll divide you into two like Moses, I'm a ruthless goddess. Father forgive me, I have sinned. Blood on my hands, I've been killing them since.
Abeke bengimele ingoma ka awakhiwe isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani kwesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Luqala kusasa uhlelo lokuthi abantu abazavota kukhetho lwalonyaka bayehlola ukuthi amabizo abo akhona na. Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokubunjwa kwenhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-Africa ele-Africa Day. Ikhansile yakobulayo ithi amanzi aza kuba evaliwe lamuhla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impilasonto elithukela igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni.